akukho emthethweni ukuthi umuntu ongasiye namkhathi wabantu abaxotshe ikokokuqala. Zonke izisebenzi zikahulumende ukhona oziqhatshileyo ezikuthi ngesilungu yi-line ministry, or kuyabe kulohlangothi lukahulumende olwabekelwa ukuqhatsha lezo zisebenzi esingathi njengabo public service commission lezinye ingatsha. Nguye ke umuntu onelungelo lokuthi izisebenzi zingona abe lelungelo lokuzixotsha. Kodwa umuntu kaphonga ukuxotshwa nje kulalokhuyana okuthi umuntu kumele aqale anibe ithuba lokuzivikela ecaleni aletheswayo. Ungakhangela kuhulumende kulo statutory instrument 1 of 2000, ukhangele kuhlangothi lwamanesi kule code of conduct yakhona la elandelwayo, ukhangele ku-private sector kuma-companies or ama-NECs kuloluhlu lwemthetho elandelwayo. Akukho emthethweni ukuthi abantu bangaxotshwa ngokutshelwa kumsakazo owe-broadcasting esingakuthi yi-TV kumbe iradio kumbe okunye okunjalo, kumbe kuphonga ukubhala incwadi nje uthi wena usuxotshiwe. Lo nalowo muntu kumele abhalele incwadi eqondana laye ngoba wakhathwa eyedwa. Kuthiwe sivanise kwethesa icaleli nje umuntu abe lelungelo lokuzivikela.
Njengoba uhulumende esekwenza lokhu, kuyini okungenzakala lapha? Singabona bemusa emthethwandaba njalo benganqoba kulolu daba.
Singazi ukuthi ngaphakathi bakhulumisane bafika ngakho, kodwa nxa silandela lokho esikubona emaphepheni, abantu balelungelo lokuthi-ke baye emadali nxa sebebhalele izincwadi batshele ukuthi usuxotshiwe umsebenzi. Ngoba kwamanje nxa ungakabhalelwa ngumkhathi wakho wakubhalela incwadi yakho wedwa wathi usuxotshiwe, ungaza ukuthi wena usuxotshiwe. Into engenzakala yikuthi izisebenzi lezi zidinge amagqwetha. Amagqwetha alazi indlela ezijiyeneyo ezokuthi bahambise uhulumende emadali aphezulu. Indaba leyi iyehlaziywa ngamadali aphezulu, batsho ukuthi oqondileyo lophambanisileyo ngubani. Kodwa ngokubona kwami angisiboni isiviko uhulumende alaso, ngenxa yokuthi uhulumende kazange ethese laba bantu icala njalo kabanikanga ithuba lokuzivikela.
Kulungile ukuxotsha izisebenzi nxa sithi ziyatshengisela zifuna ukwengezelelwa iholo, kumbe kukhona ezikwenze ezingalandeli umthetho?
But okokuqala ikuthi kudingakala ukuthi izisebenzi lezi zona zilandele umthetho yini kusenzo ezisenzileyo. Kodwa nxa zingalandelanga umthetho, akusho ukuthi uhulumende laye ephule umthetho enze umathanda. Ngokulezi ndlela ezibekiweyo emthethweni ukuthi nxa isisebenzi sakho sesiye sakhalala umsebenzi okungekho emthethweni, wenza njani? Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumele laye uhulumende aye emthethwandaba ukuthi izisebenzi zami sezikhalala umsebenzi, mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinikeze izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Kuyikuthi kungasiwana emthethwandaba lapho njalo zinqobe izisebenzi, babiselwa nje emsebenzini kumbe kuba lendleko zemali, njalo labana abasebeqhatshiwe bona-ke?
Kuza kuya ngokuthi laba ababamelayo bacele ukuthi idale lenzeke. Bangacela ukuthi idale lithi kababuyele emsebenzini. Bangacela ukuthi hayi, njengoba uhulumente evele ngasabafuni kubhadalane izimali ezithile esokuthi ngama-damage nxa bephumelele. Njalo kungenzeka which engingakuboniyo ngalesi sibanga nxa ngikhangele uhulumende ukuthi aphumelele. Ngomthetho okhona kuthiwa lalowo oxotshwa emsebenzini kumele aphiwe i-retrenchment package, khuluma ngomthetho owe-labor okhona.